ukuxokozela sibona kusebandleni elezani isiphetho sakho vele ukuthi khathesi bazavulwa okuzagcina kubenza ukuthi kumbe bazadabuka naphakathi kodwa mbona ngathi kuzanceda kakhulu ukuthi kungaphumeleli okuyinto kukamongameli kokuthi ke ephule isisekelo sombuso agcine sefaka ilokhuzeni esingathi yi-second term yona le in office.
Okunye ke baba Ncube
ekucineni mbona ngathi kuzagcina kusenza ukuthi nxa kulo tshintsho lukhona lwenziwe ngendlela yokuthi kungenziwa kube yiyo izani ifaction yale ezani ukuthi iqine izabe isifuna ukuthi inxuse abanye emaceleni okuzaba yindlela yokuthi okuzayidambisa kumbe kuyidayilute ekucineni utshintsho luzagcina lukhona eZimbabwe ngokudonselana kwabo. So ngibona ngathi ke kuzaphetha ngokuthi eZimbabwe kube lo tshintsho okuyinto kwakhona.